Endabeni zethu lamhlanje lilo Kip Stube. Olwela ilungelo loluntu unkosikazi Linda Masarira ucaphula umthwakazi ngokuthi abantu beMathebeleland bangamagwala akhala okungapheliyo njalo bayehluleka lokulisana lalokhu okubahluphayo. Uqhubekela phambili umhlangano webandla leZANU-PF okhangelelwe ukuthi uzahlafuna okunengi okuhlupha uZulu okunjengomnotho obhidlikayo. I-Commission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ithi isidinga abantu abangayithengisela imitshina yohlobo lwe-biometrics yokubhala amabizo abantu abazavota kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2018. ULive Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngekhefu lekhisimusi ngesikhathi uhulumende esithi uzabhadala iholo lezisebenzi isidlulile ikhisimusi. Lithini ngalokhu Zulu kandaba? Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 wapas 7 ntambama kumagagasi athi 909 am 4930 6065 15460 laku 13860 kHz shortwave. Sitholakala njalo ku WhatsApp la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Ndebele.